Kuyinto enhle kakhulu abantu beZimbabwe kumele babe kwazi ukuthi amalungelo ayasukunyelwa amalungelo alwelwa amalungelo kakhulekelwa kuphela uyasukuma njalo wenze ilungelo liyalwelwa liyavikelwa lokho kwenziwa ngufreeman into eqondileyo umuntu ngamunye kumele asukume ngokuba lo mthetho omubi kakhulu ungumthetho wephula amalungelo abantu ungumthetho owephula amalungelo abantu ukuhlangana ukuxoxisana labanye ungumthetho owenza abantu beZimbabwe bahlale besesaba ngakho ke lokho akusukumele ukuyinto enhle kakhulu kufanele asekelwa supportwe ukuze lezi zinto ezisemthethweni ezephula amalungelo abantu zisuswe
athi njalo amagqwetha kaChari Ncube ukususwa kukahulumende eZimbabwe yinto esemthethweni evunyelwa isisekelo sombuso nxa isenziwa ngokusemthethweni ngendlela ezihleliweyo okuyinto amagqwetha la athi iyenqatshelwa ngumthetho lo owe Patriotic Act ungathini ngalokho
yebo iZimbabwe kaso kingdom iZimbabwe kelayo inkosi kayikho inkosi lapho ababefuna inkosi bengafuna ukuthi kube lo president bengafuna ukuthi kube iRepublic kwakufanele ukuthi bakubone ukuthi kuyangena kusisekelo sombuso ngo-2013 ingabe iRepublic of Zimbabwe ibe iKingdom of Zimbabwe sibe kwazi ukuthi silenkosi engasuswayo inkosi ezala abantwana labo babe zinkosi ngokunjalo kodwa ke ilizwe lethu isisekelo sombuso esikhona sipha abantu beZimbabwe ilungelo lokuthi bamsuse uhulumende abangamthandiyo ngokusemthethweni yikho phela kuvotwa yikho phela abantu bephiwa ithuba lokuthi bavume kumbe bale ukuthi umuntu aqhubeke sesihlalweni ngakho ke akufanelanga kube licala ukuthi abantu bathi uhulumende lo kanisamfuni ngifuna aphume as long as lo muntu engaphakamisanga izikhali engahlomanga engachayi umuntu engakwazi umuntu engadubula umuntu uyabe ehambisana lesisekelo sombuso esithi uhulumende uyasuswa ngokusemthethweni
umthethwandaba wona ubona oluphatha njani lolu daba
ukuzabe kusemthethwandaba kakukho nzima ukuthi abahluleli bathathe isinqumo kukho umbuzo uzabe ukuthi kambe abantu beZimbabwe balelungelo yini lokuthi bakhankasele ukuthi uhulumende asuswe ngokusemthethweni ukuthi bahlangane basole uhulumende kumbe bamvume ukuthi kukhona yini constitution kumbe kakukho ukuthi abantu balelungelo lokususa uhulumende bafaka omunye ngokusemthethweni uma belelungelo lelo kutsho khona ukuthi umthetho lo chayiweyo uyabe usephula iconstitution ngakho kawufanelanga ube khona nxa abantu bengelalungelo lokuthi bakhulume ngokuthi uhulumende bavumelana laye kumbe kabavumelani laye bakhankasele ukuthi asuke kumbe abe khona ngokusemthethweni kuyabe kusitsho ukuthi iZimbabwe isisukile esisekelweni sombuso lesesikhona namhla nje ngakho ke yikho lokho okuzabe kuxoxwa kuphela akukho nzima angiboni ukuthi umthethwandaba ungashaya likhanda ngento elula kangaka.